uqala ukuthi kube kwazi ukuthi umsebenzi wakhe ephuthume yangowani. Ungabala ku-Eden Council Act Section 104. It's very clear if the functions of the deputy mayor, whenever the office of the mayor is vacant, or the mayor is incapacitated, or failed to act, the deputy mayor shall perform the functions of the mayor. So right now I'm the acting mayor and I've made a decision. Ungabala futhi ku-Section 139 ku-Eden Council Act, iyasho ukuthi umeya may at any time suspend the council on grounds of misconduct. So konke lokhu esikhulumayo ngikwenze ngokusemthethweni.
Njengoba uMnumzana Dube uthi nguye osaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk, kumele kwenziweni ukuze udaba lolu lulungiswe?
Kumele siyehlala njenge-council, singahlala njenge-council, ama-councillors azasetha i-inquiry ukuthi ekhangele ukuthi ama-allegations lawa which were laid against council ngaweqiniso yini, amacala lawa abhaliwe wawayenza yini, amacala lawa abhaliwe uyawavuma yini, and then we make way forward sesingavumelana ukuthi amacala akhe la uyaxolelwa kumbe uzafayindiswa kumbe uzayenzani. Wonke amacala lawa sesiwakhangele kwa-investigate ukuthi ngokweqiniso yini konke akwenzayo.